VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 19 kuzibandlela 2020 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, izulu elinesikhukhula libhidliza izakhiwo ewangi.
Mina ngihlala ewangi endaweni yasenumber 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lisina ubusuku bonke, but lazika serious ngama-5 a.m. at 10, okokuthi in 3 hours laqala ukwenza amafulagi.
Bathabe okumangalisayo asebethole indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Kujabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngifuna kakhulu leyo, lokho engizama kufisula but kuze kwavuma into kade ngifona lapho sengizoqala ukufunda kusasa.
Akuqedakali okwenzakala ezikolo ngesikhathi abanye ababalisi bekhalala umsebenzi.
Okusezikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulalotho abalufundayo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi babhidlizelwe izindlu zabo, balahlekelwa izikudla lempahla etshiyeneyo ewange ngomgqibelo kuze kune izulu lesikhukhula. Abakhulume lentatheni izindaba zomsakazo weStudio 7 bathi kabazake balibone izulu elinengi kangaka ewange eline amanzi angena ezindlini akhukhula impahla lezifuyo ezigoqela inkukhu, imvundla lezinye. Kubikwa ukuthi akula muntu obulewe lizulu leli. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lohlangothi olubona ngokuhlenga abasengozini olwe-Civil Protection Unit ebikwa ukuthi sizama ukunceda ababhidlikelwe yizindlu. Omunye walabo abalahlekelwe yimpahla nguNkosazana Sophia Munkuli ohlala ewange.
Mina ngihlala ewange endaweni yasenumber 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lisina ubusuku bonke, but lazika serious ngama-5 a.m. at 10, okokuthi in 3 hours laqala ukwenza amafulagi langena ezindlini ezisenumber 3. Then endaweni yasenumber 1 khonapha ewange lakhukhula izinto eziningi, ama-properties endaweni okuphaka usema-eni langena phakathi kwezindlu ukuthi lalifika kuma-window levels, sipholose so much property. Then endaweni yasema-F enumber 1 again lenza into efanayo. Endaweni yase-Sandrela then lase-DRC eMpumalanga zeliliningi kakhulu kokuthi asizake sibe lezulu elinjalo endaweni yase-1.
Lina-ke alizange likhukhulelwe impahla lokunye okuthiyeneyo?
Impahla zaba damage ngoba kweyethu indawo izulu belinyetha, ingena phakathi ngilange iminyango lebivaliyeke, ngena ama-properties amaningi abemanzi aphula labo. Thina ilakhethi ukuthi sihlezi angazani ngaphezinyana mbijani, but laba abasezindlini ezithethe izandathi abahlezi ngaphansi impahla eziningi zakhukhula.
Pho-ke ukudla kwenu akuzange kuchaphazeke?
Njengokudla lapho yikho lapho kwaba buhlungu khona ngoba yonke into yayimanzi nje. Uma sikhuluma ngokuthi window level, angiyahle libona ukuthi loko kwali kitchen unit kungathiwa window level siyabe siya ngaphi lapho esisiwa khona ukudla. Ukuze okuningi kwaba 4 years sivele kakhulu isikhala eZimbabwe lapha sikhala ngemilinio. Impuphu yonke nje sikhuluma sinje, le mpuphu yakhona ayitholakali lezitolo, sesibonga ukuthatha yona le sizama ukuthi sifomise sigoqozele abantwana esitreli.
Akula bantu abalithembise ukuthi bazalinceda yini?
Akula so far, especially number 3 akula ngisho lo yedwa simbonileyo ofikile ngisho lezindlini esihlala kizo ezekhampani. Ngisho bona bekhampani ukuthi beke bebuye bezobona, they just went kuma-areas anjengabo number 1 lakulapho kuseduze le-town khona, but isithini esingapha kuma-compound lapho esihleli khona kubomakhwikha akula abafikileyo. Just we can and check.
UNkosazana Sophia Munkuli isakhamuzi sewange. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thulani Moyo osebenzelana lomela iwange central edale ephalamende, umnumzana Daniel Molokele.
Kule ndawo sibili ezimbalwa ezihlaselweyo kumbe ezibe affected ngezulu leli elikwanise ukuna izolo ngathi izulu leli liqalise phakathi kobusuku ngama-2 kwaze kwakusa lokhu elingagasanga kumbe lingamanga ukuthi lini kwasekusiba le ndawo lapho abantu izindlu zabo zichine zisiwa lama-flats ezikhangelele njengokuba e-number 3 esingathi kusemakhwikha le-number 1 okuthiwa kuselwendulu le-mpumalanga okuthiwa kuse-DRC le-senderela yizindawo esingathi yizo ezi-most affected ngama-flats la.
Singathi ke abantu bangapi khonapho nxa sikhuluma ngokuthi kulomonakalo nje?
Abaningi basusiwe kulezi izindawo ngoba vele bezingasayenzi ukuthi batholakale behlezi kuzo. Bayabuthaniswa endaweni okuthiwa yi-guest house. Yikho lapho abakhona okwakathesi besadingela ukuthi bangahlaliswa ngaphi, besazama njalo ukuthi bancediswe ngendaba yestafu nangendaba yamanzi ngoba i-property yabo eningi ihlangane lomonakalo yaba damaged ukuthi okunye kwangkhona abasakwanisi ukuthi baku-recover.
Singathi nxa sikhangela ke ezokudla lapha pho-ke kukhona ukudla elikucelayo yini kumbe kulabanye abantu asebebanikile?
Ya, thina njenge-ofisi ka-MP sizamile ukuyingeja ama-local authorities, ama-councela akulezo indawo okutho ukuthi labo sebeyenze okuthiwa yi-public appeal eyama-donations ku-community ukuthi laba bakwanisa ukuthi labo baphose okuncane bangakwanisa ukuphosa ukuthi sikwanise ukuthi sibadingele something. Kodwa lami ekuseni ngikwanisa ukuthi ngikhulume lo chairman okhangelene le-Civil Protection Unit, CPU, owalapha e-Wangate District, wasesithi labo basayenza i-statistics zabo le-report ukuthi ba-activate i-ofisi yabo enkulu eseHarare ukuthi kwenzakale ukuthi after that report abantu balethwele ukudla through yena leyo i-ministry.
Kodwa-ke okwamanje nxa abantu begcine kula ngale pho badlani?
Ya, yikho engathi okwakathesi kulobunzimanyana ngoba akukabi le proper guarantee yokuthi singathi hayi ukudla kwabo babe kuthola endaweni enje. Yindaba nje yokuthi hayi laba ababesike khonapho labo befuna ukuncedisa labo bafika baphose kumbe bachiye okuncane kodwa asikabi le proper system sibili esingathi isikhona eyokuba supplier ngokudla.
Umnumzana Thulani Moyo usebenza e-ofisini kamnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lephalamende. Sebeyitholile indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi abanye abancediswa ngabantu abambalwa abenza ukuthi bahambe eHarare lapho ukuhlolisiswa khona izifundo zabo njalo lokuzimisela ukwenza umsebenzi wokukhangelana lapho ezigulayo. Wakulabantu phose abafika 100 ababefuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi kodwa kukhanya bebalutshwane abathole indawo ezibhedlela ezibalisa impilo iChitungwiza lezinye. Abantwana laba bancediswa ngumnumzana Decent Collins Bajila, umnumzana Michael Ndiweni, umnumzana Mlungisi Dube labanye ababambisana ngendlela ezijeneyo. Omunye wabaphumeleleyo unkosikazi Lindelo Gumede.
Ongenisendelo yazimthabe kakhulu cause finally ngibengasola ithuba ukuthi ngithole i-opportunity yokuthi ngiyenze ukufunda. Amuni ngithona ngisebenze nzima. Since ngithole i-opportunity yokuthi ngingenisele indawo. Ngangazama ngo-2018 kwenye kwaselula abangaphumelela. Ngazama 2019 finally ukuthi ngaphumelela like this year ngo-2020.
Omunye njalo nguThembuluwo Moyo.
Ngijabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngifuna kakhulu leyo. Ngilokhu ngizama kudisula but kuze kwavuma. Into kade ngikhona lapho sengizoqala ukufunda kusasa. Ngijabulise kakhulu Silvia.
Singathi waqalisa nini ukuthi uzame ukuthi ungene kukhonokho?
Last year November laphana kuphuma i-intake yakhona yikho kuqala kwami uku-apply manje into ekade ingizimela ukuthi bengingela ama-resources oku-apply ngiya ngama-bundle lo lwazi lwakhona ukuthi ku-apply njani le mali ngisiya kuma-interview yikho isikhathi ngincediswa ngokubhadila lo mlungisi.
Kodwa unkosazana Debra Chuma uthi kwehlule.
Kuyehlule ngathi ngihlangane nama-challenges amaningi but hayi sebesincedisa. Noma ngikwanisile u-aplaya but ngingasathola ngendawo but hayi bebezamile sibili ukunceda.
Singathi wahamba kulokhu okuthiwa ngama-interviews?
Ngahamba.
Waphumani khonapho?
ama interviews ya ukuthi sahambe kuseni bebethethwe ngabo ekuseni ngabo half seven but then sasuka sesiqalise ama interviews sokulate ntambama ngabo 3-4 sasesiiniwe lathi kwakungasahambi kuhle ngapha nimbuzo yangikhona kwakuye enye imbuzo esasingayi-expectanga nganikho lapho kwaba nzima khona khona ngale kuma-interviews angikhona.
UMnumzana Mlungisi Dube uchasisa ngokwenzakale kuhlelo lokunceda abantu abafuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi.
So, abantwana abangafika i-150 ukubana be-apply be-submit ama-applications abo. Kubantwana laba bangu-150 kwasekubizwa abantwana abafika 50 kuma-interviews. Basebehamba kuma-interviews abanye baya e-Parirenyathwa abanye baya e-UPH kobulawayo. Ku-50 zenezo ezahambayo kulabantwana abafika 19 esibaziyo ukubana batholile izindawo zokubana beqale izifundo zokuba ngomongikazi.
Uthi bazaqhubekela phambili benceda bonke abafuna ukwenza imisebenzi etshiyeneyo kwele Zimbabwe.
Sikhangelele ukubana kuqhubeke kuncediswana sibatshengisa lapha ezinye indlela abangakwanisa ukuthi labo beziphilise ngazo kusenzakala lokuthi sibakhuthaza ukubana befunde ama-skills esingathi akhona these days anjengabo-coding lokunye okwehlukeneyo abakwanisa ukuthi bekufunde online.
Abantu abadabuka emathebeleleni leKabazwe bakhala ngokubandlululwa kunhlelo zikahulumende ezijiyeneyo.
Sokuleviki kuvulwe izikolo, abazali abaningi bekhonona ngababalisi abakhalala umsebenzi besithi bafuna iholo elikhuphukileyo elihambelana nesisindo sedola leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu bengafundi abantwana kusukela ngeviki ephelileyo kulandela ukukhalala umsebenzi kwababalisi, njalo abanye abazali belokhe behlutshwa yikuswelakala kwemali yokuhlawulela izifundo. Ababalisi abaningi abafundisa izikolo ezisemaphandleni bathi kababuyeli emsebenzini ngoba kabala mali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla. UMnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele abanike imali elesisindo esihambelana ledola leMelika ukuze babuyele emsebenzini.
Yes, ngathi siyakhangela ezikolo eziningi akulabantu abahambileyo emsebenzini kungoba bengakatholi isixwayiso esiyiso ke abasilindileyo kuhulumende esokubana imali yabo izabhadalwa ngedola leMelika kumbe nje njalo ngesilinganiso sebhanga ukuthi namhlanje idola lamali eleMelika lithi malini. Lokho kahulumende okuthi yena afake icushion sikwalile njengenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sathi thina asifuni ukuba uhulumende belokhu esicila njalo nje ithemu ma iqala, sifuna enze okufaneleyo.
Lokhu kusekelwa ngumgcini sihlalo wenhlanganiso le uNkosikazi Sukoluhle Ndlovu othi kabone ababalisi bebuyela emsebenzini ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Lapha sikhangela ngodaba lokungavuli kwezikolo kwamatitsha ngenxa yokuthi bayangunguna ukuthi iholo labo liphansi, njalo imali bagcine ukuhola kungo-December mhlaka 17. Ababalisi abaningi abemaphandleni bayehlulekile ukubuyela ezikolo ngoba intengo yokugada amabhasi bebuyela endaweni zomsebenzi yabo ikhwelile kakhulu, behlulekile ukuthi bahlanganise leyo mali.
Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi iholo eliphindiweyo, njalo le mali efika amakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu amadola eZimbabwe eyokubanceda ukuthi bahlawulele indleko zabo ezitshiyeneyo. Isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi bese sikhuphulelwe iholo layafika inkulungwane ezedlula kancane ezintathu zamadola eZimbabwe, i-3033 ngenyanga. Izisebenzi zikwalile lokhu sisithi imali le kayenelisi indleko zabo. Lokhu sokuthiye abazali bethithibele ngokwenzakala ezikolo. Omunye wabakhathazekileyo uNkosikazi Nozipho Ndimande isakhamuzi sakobulawayo.
Osesikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulalothi abalufundayo. Nxa kusasa sesikhala nge-pass rate ukuthi khona iphansi kakhulu, kumele sibekwazi ukuthi kusukela ngaphi. Ngakho kufanele ukuthi uhulumende angenele masinyane kulokhu. Imali yokuthi sibahambise ama-private school khathesi vela silayo. Number 20,000 ngethemu eyodwa siyayihola ngaphi silapha eZimbabwe.
Unkosikazi Pelino Moyo, laye uthi uphathekile ngabantwana abangafundiyo nsuku zonke.
Ngiphatheke kabi. Into engizakale esikolo la, ngivulile isikolo, but akula sign ukuthi isikolo zivuliwe kuyafundwa or what. Abantwana behlezi phandle. So umisi wabo wawo obafundisayo lapho, nasazi ukuthi kwenzakalani, kuyafundwa kufundwa.
Omunye njalo umzali okhala ngokwenzakala ezikolo unkosikazi Sikhunjulwe Ndebele.
Kodwa latisha lukhona kakhulu lapha koBulawayo. Abaningi ababuya ezikolo, abanye ababuyile bakhona kodwa abantwana abafundi vele kunzima. Ngathi ifiza kuyibhadalela ifiza ngikhona le edurayo noma even i-government ithe bengayo khwezi ama-prizes kodwa ama-school fees akhwelile vele abasebenzisa ama-school fees last year.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo bakahulumende ababona ngezemfundo. Akwaziwa ukuthi okwenzakala ezikolo kuzaphethwa ngani. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike silethulele ezamasiko.
Sengana masiko
wesenzi bomandla
lo baba mkhulu babelo bola
njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo namhla siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kambe uhamba njani ezindlini nxa umama seya ukuthi usehlalele abantu bakhe kuyaba sokutheni nilo baba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu lo mama usakhile liline umadube la ingcwethi kwezamasiko esintu
ungaveluza umntu ongumane sikhuluma leli gama lokuthi lapha senjali labantu abantu uyake uvele uzibone ukuthi akusela ukuthi uyalungisa kumele ukuthi noma usuka hamba lengane yakho lapho uzalalise khona dlana lengane zakho ungalali nesiqu somuntu wahomelele imizila 1-1 iyaye ingathamazilinda ungathi ngizahlayela abantu abamhlayela ukudubeka zahlayela ukutshaya hlayela ukuhlukuluza phuma hamba yena ilungelo lakho leli lungelo lakata yakho ikusasa yabo isezandleni zabo.
Ye baba Dube, akuvame kanganani-ke emadodeni
abantwini besilisa ukuthi ade sengihlalela abantu abami? Akukho, kungaba khona kodwa kakusimvama. Abantu abezwakala kakhulu bekukhuluma lokhu ngomama isintu siyatshona dakala koDube sinevika abadala nxa kwakuphuma lawo magama kwakulento eningi eyabe sisenzakala ikakhulu ngakhuluma isintu esizifikileyo asithi ekhaya lapha sokuphilwa laba bantu sokuze kwafika esibangeni sokuthi engxenyeka kusela la ngubo enza enjathwayo ekhaya la. So umama lo ngaye ngabe sesizile lapha ekhaya sesihlalele egonkwana ngiye lo sesithi ngihlalele abantu abami ngoba okunye kukhulu kwamsusa kwabazaza buye lapha esikhathi besihlala babuya bekungasekho angalikhupha lelo lizwe ukuthi lapho sengizihlaleleleni abantu abami. Ngifinti ukuthi sathi la magama samanye azikileyo ayabe nje ezekelisisa izinto kodwa ekhuluma ukuthi kwenze kodwa liqiniso liyabe kuleli hlupho umama ngayithinti ukuthi yena kwesinye isikhathi ngakulokuhlukuluzwa kwesinye isikhathi ukuthi usutshaywa ngidana ndidana usutshaywa kanti bese ngibuza ukuthi fuma nje ukuhlala kona behlale abantwana njalo kube kuhlala utshaywa utshaywa kokuphela ukhonapho usihlalele abantwana utshaywa physically sibili ngawutshaywa akula sizathu sokuthi kungathi yena ngihlalele abantwana ngoba kambe ukuthi isikhathi angithi kutshaywa lokhu kungakufaka engozini yokuthi imali ezinto ufe. So abadalini ezilini babekwazi ukuthi kuyabe kukhona okunye osekufinyile phakathi kwalaba abantu ababili omunye umama uzakhulumela agama lokuthi mina hayi lapha ngisengihlaleleni abantu abami uyabe sitsho sikhombisa kokuthi hayi okuningi-ningi elingakukhumbula ukuthi empilweni umuntu wendileyo abantu abahlezi babili ngedadeni kukho mina lapha kimi vele kakusekho kuze kuswelakale nokukhulisana kuhle bese kuhle kuthatha yonke into bakuthi akusakhulisani kuhle akusembathwa ndawonye akusathini ntatha ukuthi ukuhlale lapha kusithi sengihlaleleni kwabantu abami bekuthulisa abantu abafiki.
Ye igqiba khonapho-ke Madube phose lokugcina mama.
Akuhlaleleni bona abantwana ngesizathu esiqondileyo kodwa nxa kuyisizathu sonso sokuthi siyahlukuluza ezindlini ngokuthaya nezami domestic violence hayi hamba angishiya abantwana into ngumama uyalwa uyavuka alwe nabantu abakahambe labo.
Ye vala khonapho babadube.
Hayi ngaba kuhlukuluzwa umuntu ongumama ehlukuluzwa lokhona ukuthi thina ukuhlukuluzwa komzimba ngokutshaya nangokuthini angiboni isizathu sokuthi ngathi ngihlalela abantu abamuni yabule kufika ukuzwa yikho ngitheni naso isikhathi zakuthina udimanda kumbe ukuthine ukufihla kungangiyona kwesinye isikhathi nxa umuma usufikele isizathu sokuthi zokuhleza kufika ukuzwa physically suka labantu abakho la bathanda kangaka besihlala laphana baningi abantwana abantu abakhulayo baphelele besihlezi lo mzali ongumama laphana abakhulise kuhle abantwana batheke babe ngabantu.
Ye, sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube, incwadi kwezamasiko esintu. Ye, ngithathele lithuba ukuthi mbonge umama uSakhile Liline uMadube. Asihlanganini singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Ye, womanje ke sike singene kwezabatsha.
Yebo yebo yebo, thakaso muhle simpapo muhle, ikudibana nokuhlelo labo sakhulayo, ngingumichael Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Ashley Phunye, oke waba ngumongameli owenhlanganiso emela amalungelo abafundi ezinasu. Sixoxa ngalokho okwenzakalayo ezikolo, lapho okulababalisi abatshengiselayo, betshengisela iholo abalitholayo. Sikhangela njalo okwenzakalayo emakolitshini lapho abafundi kanye labazali bayakhala besithi imali yokuhlawulela ama-tuition fees khanya ngani abalayo. Unjani but?
Ya, ngiyabonga but wami, kunjani?
Hayi, mina ngiyaphila. Awungitshele nokuthi wena ukubona njani lokho okwenzakalayo ngasema-primary schools njalo ama-secondary schools.
Lokhu kuyinto esizwisa ubuhlungu thina njengabantu abakhangelela ukuthi izifundo zethu zibe ziyi-quality. I-quality education iya-include izinto zokuthi balisi layo ebekwanise le-energy ele-passion. So kunzima ukuthi sithole i-quality education nxa umbalisi engayamukeli imali eyaneleyo. Khonokho kuyabulala education system yethu.
Ubona ngani okwenzakalayo kungukwephulwa kwabalungelo abafundi nabo?
It completely destroys into enaleyo ukuthi lilungelo. So ilungelo leli limiswa into ezijiyeneyo. Number one, qalisa ngababalisi bona ukuthi bona batholi imali yokuya esikolo. Number two, sikhangela ukuthi ima-fees akhona wona ayakhwezwa. So konke khonokho yizinto ezenza ukuthi as education as a whole singasayenelisi ukuba silithole njengama-students.
Ubona ngani izinto ezifana nalezi ziza thinta na ikusasa lelizwe?
Lele iqiniso, ngoba lapho esesikhona sikhangela amanye amazwe ilevel of technology. Abanye abantu sebephupha ngokuyafika espace, but thina ngeke siphuphe ngokuya espace futhi sizabantwana abangakayi esikole. Kanti uyabona ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lethu liyafa nxa sibulala i-education.
Njengoba yena uhulumende uthi abantu kumele babekezele kancane, uyasebenza gadalala ukulungisa isimo somnotho, abazali kanye labafundi kumele baye yenzeli kusiyafika lesikhathi.
Lesi isikhathi esinqoka elizweni lethu, ngoba this is one of the biggest crisis sayike saba nayo elizweni lethu eZimbabwe. Ukuba uhulumende esitshele ukuthi yena kulento ayenzayo enga-include abantu yinto esiyalayo. Akula muntu oyedwa o abantu abalutshwane abangahlala bethi banama-solutions elizwe lethu. Mina engi-encourage abazali bekwenza ukuthi siphusheni ukuba sihlale lathi sibe le-stage siyenze ama-decisions lohulumeni. Ngoba uhulumeni acasitheni iyazisebenzela, kusho ukuthi kasasebenzeli thina, sezisebenzela yena, ngoba thina suba included. Nxa umuntu elitha ukuthi ebeyi-representative, kumele ebeyi-representative e-reporter back to abantu and esebenza nabantu. And also ngiya-encourage abazali ukuba lathi sithathe ama-initiative. Kulenye i-case study engangiyibona eye-Kenya ukuthi baqase ukuzizakhela bona bezenzela ama-community abo, ama-assembles abo, bezenzele ukuthi bona bebe ne-voice as a people. Konke khonokho yingama-modules esifunisisa ukuthi ngabe siyawu-implementa elizweni lethu ukuthi i-community ibe ne-power.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye mnumzana, phosela amazwi akho.
Ngiyabonga kakhulu ukungifaka kule ukuthi ngikhulume labantu bakwethu. Isikhathi esinzima elizweni, abazali bayahawula, abantwana bayahawula. So kuyisikhathi sokuba it needs abantu abaresilient eZimbabweni, and it needs ukuthi sithathe action njengabantu, simele ilizwe lethu.
Hayi, siyakuzwa mnumzana, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhula.
Siyabonga, thank you so much.
Sakazo muhle, selugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. ku-Facebook kukhasi lethu LVOA Njabele. Kwanele kwalamhla olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Yoko manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi, ngibonga labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba yomuntu opheleleyo ogcweleyo ukuthi kuselakalani empilweni yomuntu ukuze abe ngumuntu okuthiwa uphelele. Sizafunda encwadini kaLuka chapter 2 iverse lika 52 lapho kuthi khona uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Amazwi la asibonisa ukuthi umuntu ukuze akhule aphelele kuleziqu ezine kumbenhlangothi ezine okumele umuntu abonakale ukuthi ungumuntu ngazo. Njengoba kusitsho lapho uJesu wakhula ekuhlakanipheni, lokho kutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukukhula kahle kumele ahlakaniphe. Ukuhlakanipha yikwenza izinto ezithengisa ukujulisa ingqondo lomkhulu. Yebo, siyahamba ezikolweni, siyahamba lema-university, siyangena imihlangano lezikolo ngendawo zokufunda ezinye ezijiyeneyo ukuze sithole lokho kuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha okukhulu yilokho okukhona emntwini ngamunye ngamunye. Baningi abantu abahlakaniphileyo abangazange baye ema-university, abangange emakolishini, sengele ezikolweni abanye kabayanga. Kodwa bahlakaniphile ngobana bahlala phansi bajulisa ingqondo zabo ukuthi kambe nxa izinto zinje zinizwa njani. Yiko ukuhlakanipha khona lokhu bekukunanzelela ukuthi izinto zifuna ukukhangelwa ngelihlo ngobuchopho obujulileyo. Naphezu kokudinga ukuhlakanipha, kumele umzimba womuntu uthole ukudla okuyikho okwenza ubana umzimba wakhe ukhule, ngoba kulamuntu ongaphila engadlanga. Okwesithathu, kuthiwa uJesu wakhula nasemtheni kuNkulunkulu, wakwazi ukuthi impilo yomuntu njengoba wayephila njengomuntu emhlabeni, kuqakathekile ukuthi impilo yomuntu ixhumane loNkulunkulu, amkhonze, amazise, azame ukumzwisisa, alandele leziqondiso zikaNkulunkulu ukuze athole umusa emehlweni kaNkulunkulu. Okwesine, kuthiwa uJesu wakhula nasemtheni ebantwini. Lokho kutsho ukuthi uJesu waba lakho ukuzwisisa kuhlalisana kuhle labanye ukuze kube kuthiwe umuntu opheleleyo. Kodwa-ke siyakwazi ukubana xa siyaphila emhlabeni zikhona izinto ezinginqabela ukuthi umuntu akhule, mhlawumbe aswele khona ukuhlakanipha, aswele khona ukudla, aswele khona umsa wokuzwisisana loNkulunkulu, aze aswele ukuba lo musa kumbe abe semseni walaba akhulelayo. Kuqakathekile zihlobo zami ukuthi ngamunye ngamunye nanzelele ukuthi kathi sisilela ngaphi ekukhuleni kwethu kulezi iziqu ezine. Ukuhlakani bangitshilo yiloo lalowo olengqondo esebenzayo ngayijulisa singuhlakanipha, ingabe yini ayenzayo, azibuze ukuthi lokho engikwenzayo kuyikuhlakanipha yini. Xa umzali phandela abantu abakho ubanike ukudla ukwenzela ukuthi lokuhlakanipha lokhu okukhulunywayo kube khona kubo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova olungileyo, sithanda ubonga isibo zempilo esinaso. Sinike ingqondo ezidinga ukuhlakanipha. Sinike okwaneleyo njengoba lo mthandazo wenkosi sithi ukuthi sibe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla. Uhlale lathi sikela manje zobona phakathi. Amen.
Siyabonga kakhulu ke Ntukameni Nkomo. Asihlanganeni ekuseni kusasa uhlelo olufanayo. Wolivalise moyeni ngenjabulo ngoKeeps 2.